ilizwe leChina neleRussia lamanye amazwe ngamazwe asincedisa kakhulu ekuthini siphume ebugqilini esasifakwe kibo ngamaBritish. So kuqakathekile ukuthi siqhubeke sikhumbuzana khonokho, kanti njalo lobudlelwano obukhona obakhiwayo phakathi kweChina leZimbabwe obakhiwayo kumbe obuqhubeka bukhona kuqakathekile ukuthi sibuqinise, ngoba akulalizwe elathuthuka lilodwa. Sikhumbule ukuthi lanxa kuwukuthi siyathusiyezwa khonokho ukuthi siyadlelebezelwa etafuleni laphelepele letrade iChina iyabuyithathe ekufunayo, mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina esinganelisiyo ukuthi amayunivesithi ethu afundise abantu abantwana abakwaziyo ukwenza ibhathri le-lithium ne-lithium etholakala eZimbabwe. Amayunivesithi ethu asifundise ukukhuluma isikhiwe simnandi singenzi lutho, bese kufika amazwe anjengaboChina abesebuya ezothatha ezomnotho zethu ezemvelo zethu azithuthukise. So ungabasola ungabasoli, bonke angithi kusemhlabeni sibu-competitive world. So bona labo nxa besincedisa kodwa bethola phinde bathola okunye, labo bahlakaniphile, thina yithi esizithutha ngemfundo yethu esayiphiwa ngama-British esifundisa ukuba izisebenzi, asikwazi ukuhamba emgodini sithatha ilitshe elimhlophe lalo kuthiwa yikhwasi senze ulutho ngalo. AmaChina ke yikho abakwenzayo. So babe eZimbabwe lapha bathathe ezembowayo, bathathe lezi zinto esingacabangeliyo ukuthi zinoncedo bazisebenzise. So kuthatha ukuthi thina sivuke ebuthongweni bethu lathi sisebenzise ezemvelo zethu sizithuthukise. Otherwise le America leBritain wonke umuntu ofuna ukudlulela leZimbabwe kule nto ayifunayo eZimbabwe, lalabo akade befake ama-sanctions eZimbabwe bebelento ababeyifuna, babefuna umhlabathi ukuze bakapule kiwo. Thina sigoqa izandla simele ukuthi siqhatshwe, ukuthi kubuye umChina afike asisilayine lapha, siqhatshwe sidinge imisebenzi eminye ethiwa imisebenzi yabombeselane.
Siyabona njalo lokuthi umsekeli kamongameli uMnumzana Thembo Mohati useIndonesia lakho kulotshelwane ezinye njalo izivumelwano.
I-foreign policy yeZimbabwe ithi yona friend to all and an enemy to none. Ngikhuluma kanje nje lathi futhi besisukile njengeqembu labobulawayo saseBelarus sasayina izivumelwano futhi khona ngalezo zokuthuthukisa ibulawayo wethu. Izwe vela ngeke lathuthuka lodwa, lezi zivumelwano ziqakathekile kakhulu ukuze sanelise lathi ukuthi sithuthuke.